Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abokuchelele sesisi eliphansi kokukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi uyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tendayipiti ukuba bakhokhele ibandla leli.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe ukeke kwenzakala khonoko.
Wawuceleli kamnumzana Sengezojabangu wawala lokho ukuthi sokukhethwe ababili laba kanye loLinet Karenye Kakonye.
Sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lo okwenza idolobho lakobulawayo, sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-City Council.
Ikhansili yakobulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni esemthethweni. Sanethulela izambatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakuceleli sisisi eliphansi kwelikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi uyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tendayipiti ukuba bakhokhele ibandla leli. Kodwa abakuceleli kamnumzana Sengezojabangu bakwala lokhu ibandla lesisisi libike izolo ukuba selikhethe ababili laba kanye lonkosikazi Linet Karenye Kore ukuba bakhokhele ibandla leli benikana amathuba. Umnumzana Pashos Banda okucele leli uvumelana lokwenzakala kubandla leli elikaThimba hathi icele likaJabangu.
Okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla le-CCC nxa sikhuluma nge-highest decision making body, umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-Citizens National Assembly, ungananzelela ibandla le-CCC lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo eyayivumelana eyayihleli balisa ukuthi khathesi kuhamba njani, khathesi kume njani, khathesi izinto zithini. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hayi ngamaphupho nje zinganekwane, yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje befisa anti uyazi ukuthi kupolitics omunye uyabe hlange siyale nje kuphela.
Umnumzana Bashos Banda ukucelele sisisi elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba, kodwa umnumzana Sengezojabangu uthi laba ngabantu abangaqedakaliyo.
Iwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele uprezidenti lizawabona, yibo bona abantu esasikhuluma ngabo. Bale constitution yabo bazamile ukutshontsha iparty baya ekhoti behluleka, bazama ukubhala izincwadi behluleka. Kathesi sebeza kwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-CCC bona yibo abangaso nkokheli ze-CCC ngani ngoba bahamba ekhoti bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele constitution yabo, sebengeyinye into, sebengeyinye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa bayakhuluma sibeqhubela phambili esithi khonokho lingakwenza kuqhubeka ngakho balixotsha ku-CCC kambe kwenzakala khonokho.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe ukeke kwenzakala khonokho. Into abakhuluma ngayo ifanana lokuthi langa lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, into engasoke yafayenzakala. Iparty yibo abantu abafuna ukusibisela emuva abalokhe befuna ukubona izanu PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu izanu PF iqhubeka ibulala economy bona babebhizi belokhe bekhonkotha okungapheliyo ekubi ukuthi ngicine nisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva ikanti ke bekwazi iqiniso ukuthi uPresident Nelson Chamisa ube ngayisiyo yedwa kunhlanganiso ube lamabo mangameli ade bemsekela uProfessor Welshman Ncube uTendai Biti umama uMaigore into eyaziwa ngumhlaba wonke bona bodwa yibo kuphela abaright yibo kuphela abangakufuniyo khonoko uyabe ungumuntu onjani uphila ku organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena nxa into enye isenzwa ngomunye umuntu isimbi kayise into eqondileyo
yebatwana ngohambisa ibandla kuzana
angizange ngihambise ibandla kuzano bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezano because kulomuntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kuka president ukuthi kuyini and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kuka president akula muntu onganika ade lokho ekhuluma sithi election izabuya ngoJune abe sengumuntu osebalekile umuntu ade ekhuluma sithi isadaki yabuya ngoJune sekwenza ama fresh elections zukuzuku usethwele ibhatshi lakhe usebalekile izizathu zakhona zonke lezo siyazazi so laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele yephambili abantu beZimbabwe babe le alternative lapha bazaba lomthunzi wabo ukuthi baphikisane lezano PF abakufuni khonoko ngoba bayakwazi ukuthi uWelshman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha ilizwe lonke liyamhlonipha iregion iyamhlonipha so is Tendai Biti
umnumzana Sengezo Jabangu ngozithi ungunobhala jikelele welinye icele le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwe-Live Talk ngoMvulo mhlaka 19 ngo-8 p.m. sizabe sixoxa ngokuqatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulu elaneleyo njengalonyaka ezifana lenyawuthi lamabele. Sikhuluma nje iZimbabwe ibhekane lendlala embi njalo abantu abafika izigidiphose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla. Kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi? Lithiye indlebe ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usikhucamfundo Tafadzwa Mabhawudi osebenza lesikolo seLondon School of Tropical Medicine yena owachwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olule nkuthazo kubalimi.
Ikansili yakoBulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabanye njalo abasuswa emadolobheni atshiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomsekeli kameya wakoBulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngedolobho lakoBulawayo sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lo osumemetheke kakhulu elizweni okhona njalo kumazwekazi esadik bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobho lakoBulawayo sibe lohlelo lonalolu lokuthi kasikhipheni ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-city council bese sikhipha njalo lalabo bemchova bemshikashika abathwalelwe ezindaweni okungavunyelwananga i-city Council. Uhlelo ke esiphakathi kwalo ke sesibaphile ke esingathi notice ukuthi basuke kulezo ndawo ngoba nxa bengasukanga ke i-council ke isiza yenze kokubakhipha ke ukuthi basuke kulezo ndawo. Laba abathengisayo kakhulu ku 50 Avenue savumelana ke laba abakhokhelayo abakhangela ke inhlanganiso zalabo abathengisayo ama vendors ukuthi nxa bephuma ke kuzasala kulungiswa kuhlanzwa indawo kudwetshwe imizila bese kusithi nani elithile lizaphenduka lizothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisibo bantu bakobulawayo ngabantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa bakuthengisa kungaphela sebebuyela ezindaweni abavela kizo yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo yikho sithela babakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha kobulawayo nxa sokulungisiwe-ke kwadetshwa imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngucouncil
ye kodwa-ke siyabona likwenze khonokulo abanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningi kakhulu phela bakuya ngaphi
hayi kakho ngasoze athole indawo sizazama njengedolobho ukuthi sifone ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela okunye sikwenzayo silohlelo lokuthi centralize phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD sile mkambo esizayivula enkulumani complex entumbani complex kizo zonke nje izindawo zemalokishini abanye baza kuyathengisa kuzona lezo ndawo abanye ke bazasala bethengisa edolobheni kodwa konke lokho la mabizo alaba bazathengisela endaweni ezithile sizawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo
yesizwile ukuthi kumele basuke namuhla kodwa-ke bangela ukusuka kuze kube kusasa liyabenzani
asizawakhipha
njani
futhi idolobho lihlanzeke
labakhipha njani
asizawakhipha nje kuhle izawakhipha kuhle nje kodwa-ke asifuni ukuthi sifike khonapho yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke njalo kasithembi ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanya bavuma ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo maso kuhlanziwe kwalungiswa
lo ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa nestudio 7 ekobulawayo asizwe njalo unkosikazi Deborah Mgasa ukuhlanganisa yobulawayo Vendors and Traders Association
sithanda ukubonga i-City Council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvulwe u-5 avenue simsebenzise njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakobulawayo ama-association achiyeneyo savumelana ukuthi i-City Council isidwebile ama-base so ngemande kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-City Council iqalise ukusebenza isidwebile bedweba njalo ama-base thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list ethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezithiyeneyo silo-5 avenue sibe sesiba lo Bactus lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to lobengula so siyaxwayisa sike sangena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-City Council sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngomvulo bengathengisi kuze kumelelwe iviki iphele i-City Council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke sibatshelile bonke labathengise emavrandeni
laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke bakuya ngaphi
abanye kade sebegijima lapho kule mali khona edrobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa belezindawo zabo so labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu abade lithengisela khona bakhona ade abakosokusile abalamalayisensi akosokusile bakhona abentumbane bakhona abanye abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa ade sebeminyene lapho kungavunyelwa khona so siyacela sicelisisa ukuthi ngababuyele ezindaweni zabo beyithengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababevele bethengisa khona phana emakethi yibe sizaqala ukubanika sincediswa yi-City Council database khona so abangakarejisti kuvuliwe e-Dagmo office ekuBus Street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyibhalisa ukuze bebe ku-waiting list njalo le godini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done yokuthi abantu beverifywe bengene bethengise so silwayisa ukuthi sibe lobulawayo omuhle obulawayo clean obulawayo ozasinika isanity e-right sinanzelela ukuthi sile cholera kulezi nsuku sihle siyivimbe masinyane kubulawayo kade ingakabhahi kangako so sizama ukuvala sikline ubulawayo yethu ebuyele kube ngubulawayo nalwana wama-kings and queens singananzelela ama-kings and queens abantu abahlala besimati so lathi sifuna ukuthi sihlale sismati
Nkosikazi Deborah Mkasa, okuhlanganiswe Bulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sikesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kusanda kwenziwa umhlangano we-African Union Summit kule-Ethiopia, lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ekhale ngesikhudumezi se-El Nino abathi zaletha indlala emangalisayo. Ele-Israyeli lokhu lihlasela eGaza loba amazwe amaningi esithi kumele kumiswe impi le esibulalise abantu abaningi. Yes, singathi ke ezamasiko zizalilethela ngeviki ezayo sike sizwe kwamanje okuphathelane lezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili nkumo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani njengoba sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ngolunjalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi imoya yethu iyadinga iyaswela izinto eziningi. Namhlanje ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala kukaLuka isahluko sesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLuka isahluko sika 8 ivesi ngu-23 lo-24 ufundeka kanje. Kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini. Verse 24, basebesundela bamvusa bathi Nkosi Nkosi safa. Wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi wanqamuka kwathula kwathi thu. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikebhe beselwandle. Kwase kukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba naye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi wasejumeka walala. Lele kunjalo-ke kuthiwa khonapho-ke kwase kusehla kwakhamuka isivunguvungu somoya isiphepho esesabekayo khonapho elwandle. Abantu basebezibona isikebhe sesigcwala amanzi sebesengozini. Ilizwe emfuna silikhangelele elithi kuverse 24, Nkosi Nkosi safa. Nxa umuntu ozelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapha azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima abehlangane labo. Umuntu ngamunye ngamunye ulezikhathi lapha athi kambe ngizaphuma ngizasila ngizasinda kulokho okungehleleyo kambe. Bathi abafundi basebememeza bathi Nkosi Nkosi safa. Lapha-ke ngithanda ukuthi singakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini. Omunye wazibona esengasekho ongasefile, wabona etshiya konke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezazibhekane lapho. Nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi ozahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo. Impilo le bathandekayo kayilula kayilula kwabaningi abantu lalaba abathi bahleli kahle sikhona isikhathi somzwangedwa, isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini. Izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni, zisukela emsebenzini, zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona. Izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapha esihleli ngakhona abomndeni. nxa sekunjalo uyamemeza lo umemeza kodwa laba babehlakaniphile bathi nkosi nkosi safa uJesu ke wakhuza umoya wathula kwathi tu nxa usucwile ebunzimeni phakathi kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile udinga umphefumulo wakho khala kuNkulunkulu uzakuzwa uzakumisela lezo ziphepho inkosi belathi zonke amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Christopher Fundira oyisifundi ekolitshini yeNational University of Science and Technology NUST eGobulawayo njalo elwela amalungelo ezifundi.
Induba ihlangana lazo nje abafundi kwele Zimbabwe. Sibalela izikolo phose zonke nje eseZimbabwe. Sibalela oMSU, UZ, Harare Poly, Bulawayo Poly, Mutare Poly, NUST, zonke nje izikolo ziyafana. Indubo ehlangana lazo ziyafana. Udubo olukhulu kakhulu kula wonke ludubo lwe-fees. Kunje so abazali bethu abaningi bahola iRTGS. Abanye bahola RTGS le-USD. Bara baningi. Balutshwane kakhulu abahola i-USD yodwa. Kodwa nje kunjalo still izikolo lezi zibuya zithi zona zifuna ukubhatalisa i-USD yodwa. Abanye bayatshintsha bethi bafuna 60% USD, 40% RTGS. Kodwa nxa sikhanyele i-percentage yangkhona, intengo yangkhona lokhu iyabe lokhu iphezulu kakhulu. Sikhanyela le nhlawulo ephiwa abazali bethu. So lolu ludubo olukhulu kakhulu yilo nje esihlangana lalo kakhulu.
Kuyini obona sengathi kufanele kwenziwe ukuze kuqedwe indubo lezi? Yiziphi izinto ezingenza ukuthi indubo lezi zibe ziqedwe?
Into okumele ilungiswe nje kuphela eZimbabwe njengabafundi. Sicela ukuthi njengoba izikolo lezi nqazi zithi zona ziyacharge i-fees yokufunda, kumele bekhayele isimo selizwe. Ngoba kunje abantu abaningi bahola imali ezincane. Ungabuza ukuthi indawo ehola imali ezincane uza kuthiwa yisimo selizwe. Kodwa nxa sebecharge bona ifees abasakhangeli isimo selizwe lesi. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa uku-afforda lokho. Liyakubona. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa ukuthi athi esebenza ngaphezu bhadalele ifees. Balutshwane kakhulu kungenxa yesimo selizwe lesi. So sithi thina ifees yethu echargewa ezikole le ingakhompeywa le fees eyayibhadalwa ngo-2013-2014. That was a different time. So kuyamele kubhalanse ke ifees ebhadalwayo le mali esihola abantu kumele uhambelane. Atsho ukuthi intengo yokubhadala ifees iye 3 times isalary yomzali. Hayi, awuhambelani ngisho.
Abanye bathi ekumeleni izifundi ligcina selingena kwezepolitiki, lina lithini ngalokho?
Njengabameli babafundi, thina esawe sikulwisa kuphela ngamalungelo abafundi. Asikaze sithi thina siyangena kwezepolitiki zelizwe. Ngoba akusekho lesifico sikhuluma ngama-national elections. Loba sikhuluma ngokwe-government hatshi. Okusiyabe sihluphana lakho kuphela ngabakhokheli bama-institution lawa awe-tertiary education. Ngakho-ke kwezelizwe hayi thina asingeni eZimbabwe National Students Union.
Sikhangela umsebenzi eliwenzayo lowo okumela izifundi, kulethemba na ukuthi izinto zingalungela izifundi phambili?
Ithemba likhona sibili, ithemba silalo. Kungasithemba ngaba sizami lokuzama. Njengoba sizama ukulwisa izinkinga lezi one by one, la makhosi lawo kwezinye izikhathi ethatha iside late kutshengisa ukuthi you are on the right track. Ngelanga nje kuzalunga, ithemba likhona sibili.
Sibone lisiya emadala wezomthethwandaba lahambisa njalo i-petition likhuluma ngodaba lokubhadalwa kwemali zesikolo ngama-US dollars kuphela. Kuke kwaba le mpumela
eHarare Poly lapho ke sinqobile sibili ipetition ethi sayihambisa ecourt basivumela ukuthi hayi ama students they are in the right, the institution cannot charge exclusively in USD. Ngakho hayi lapho sinqobile sibili impela.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Christopher Fundirwa oyisifundi ekolleginini leNational University of Science and Technology NUST eGobulawayo njalo emela amalungelo ezifundi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Le Instituto 7 nesakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usithulela ingxoxo ayenze lo owaye ngumdlali weqembu leIslanders Football Club uAlexander Kurula Maseko.
Maseko ngomunye wabadlali beqembu leIslanders abalodumo lobanjise kuleminyaka eminingi. Wayekela umdlalo wenguqu ube yingxenye yeqembu leIslanders lodumo elihluphe ngeminyaka yama-1980s, kodwa uthi ekuqaleni wayethandabuza ukuyadlalela ngoba ngesikhathi yena esiyadinga umsebenzi kulo ngo-1983 kabazange bemqhatshe.
Within that year ubiki yakhe wayehamba kumalowa divisions echick amaplayers, so bangibona mina ubiki yakhe wabathuma wathi khona hayi umuntu nasiyamfuna. So now umuntu wayesikotsha kuluzeni uGerard Vikings uyabuya uyangitshela uyangibiza uyangitshela hayi Islanders ziyakufuna ngathi hayi atsho izinto zobuntwana kudala da bamfunelani mina ngahamba ziyatrena phana bangabangixosha manje bangifunelani, you understand? So just that was charges in the case. Wase no no hamba uyozama laphana izinto zizoba right. So yikho lapho engasuka sejoyina ke Islanders. Ukujoyina kwake Islanders guys ngathewa athengwa nge-$500. By then it was a lot of money, 10% iyana nge-$50 yengayiphiwa.
UMaseko uthengwe liqembu leIslanders idlala phambili, kodwa kuthe ngemva kokulimala kukaDouglas British Mloyi wadlala emuva ube yimvimbi yeqembu leIslanders ethenjiweyo kwaze kwafika umnyaka ka-1989 lapho asuke wadlalela iqembu leDarren T esikodlweni iHarare. Abalandeli beqembu kabazange bakuthakazelele ukusuka kwakhe, bamthuka besithi udonswa ngamakhala unkosikazi wakhe.
Baba nesikhathi lapho engasuka khona semuntu njani. Just to spread wings. Abandebele bazithi bona hey yabona ikhona lelana selithatha uMaseko manje sizisikulaleli team kwakuyisikhathi sakhona lezo. So ngase ngifuna ukukhuphuka nje just to do something different. Ngase wangadlaleli Darren team, i-team ibuye izodlala eHarare ngangihamba siyababona. Angibabona laphana then the next thing umisithi sibe buye betaye ntota kuye. Hayi ngadlala kuphela one season bheke 1990 sasesiwini league.
Uphinde wabuyala njalo esigodlweni uMaseko esethwele umsebenzi kwenye inkampani khonale njalo uthi ukubuyela kwakhe kwadala ukuba agcine ichiya iqembu leIslanders ngoba engasadlaliswa.
Ngaphinda ngabuyela back eHarare senthola umsebenzi. Ubuyela kwami eHarare laphana babe singasamfaki elokuzeni ethimini like usual. Ama supporters athi nakona no Maseko umuntu wethu angeke aya ndawo. So Maseko kumele atraine ngapha eHarare. Siyabe sibuya simpike ngokwakhe. So kusenzakala khona kwana uRoy Barreto wasn't happy about setup. So I remember the game yangenza ukuthi ngizonde kakhulu. It was a game sisiyadlala neThanganda. Basishaya 3-0 uwila te defender. Mina nhlele ebhedi ngingadlalanga. So by then kule game esayidlala eGweru kwabuya iscout esasibele South Africa decide ngihamba ngale 1 week. Siyabona intinto zinjalo. Hayi ngathi bafika bajabula kakhulu. Hayi ikhona bokwagala sokusenza ngala ngema transactions. The reason why i transaction yakho neyayizani yaphumelela is because nami ngase ngasadlala ama games according to indlela engangiyifuna.
UMaseko uhambe kwele South Africa wadlalela iqembu leMamelodi Sundowns kwaze kwafika u-1996 lapho athatha impentsheni ngemva kokulimala idolo. Esuka lapho waba ngumqondisi wenkampani yenza okwamakhala ekhukhwini. Kulezi nsuku uphatheke kunhlelo zokuphathisa abadlali bakwele Zimbabwe abasadlala lasebachiya umdlalo wenguqu kwele South Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
So akholo Joseph Njanji olivalise moyeni mthembo sithemba ukhiphe sithube kodwa singakayihlukani nakho phela akade kukhona namhlanje. Abakucele sisisi eliphansi kulikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangiswa ukukhethwa komnumzana Rashme Ncube. Lo mnumzana tenda ipiti ukuba akhokhele ibandla leli lilale Zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.